amalunga la awe ZANU-PF avela endaweni ezihlukeneyo abuthene esigodlweni sawo eHarare ethwele amabhakani abebhalwe okuchiyeneyo etshengisela ukungajabuli kwawo ngendlela ukhetho lwamaprimary oluqhutshwa ngakhona ikakhulu endaweni ezinjengeHatfield, Goromonzi North, Goromonzi South, Mbare, Harare South esithi kumele lwenziwe kakutsha. Omunye wabakade betshengisela njalo izakhamuzi seHatfield uMobhu Moyo uthe uDani Masukume kazange anqobe kukhetho lwabo olwenziwe ngomvulo obefunwa ngabantu nguDaniel Maganga.
Thina senzile ukhetho ngomvulo anti uDani Masukume nguye esimkhethanga kasimfuni. Thina umuntu kade simfuna nguDaniel Maganga nguye kade simfuni. So lokhu ukuthi khona thina siyatshelwa abantu ukuthi khona laba asebenza simela hayi asikufuni. Nxa ukuthi ama-primaries siyawaphindisa vele asiwafuni yikho yinto esiyimeleleyo nje khona.
UJohn Dube yena uthe amalunga amaningi endaweni ezehlukeneyo kawazange avunyelwe ukukhetha kulolu khetho kwase kuthiwa labo abangelasekelo lwebandla kuyibo abazamele bamele ibandla.
Thina abantu esibafuna siyabazi kodwa lokho okwenzakeleyo asikuthakazeleli ukuthi siyakhethwela thina abantu sikwazi abantu esibafunayo. Asikuthakazeleli kakhulu vele sifuna ama-primaries lawa aphindwe ngoba vele akukho feli lokho okwenziweyo. Sifuna ama-primaries aphindwe laba abantu abakhethiweyo laba abantu they were forced ukuthi sibavotile thina ukuthi sibavotile vele asibo bantu bethu laba asibazi lokuba bazi abanye bakhona lokuthi bavela ngaphi ngabangaphi asibazi.
Omunye njalo oyisakamuzi seGoromonzi uMabel Banda uthi kwenzakale izimanga lapho zokuthiwa uPetronella Kagonya nguye onqobileyo ukhetho yena enqotshiwe.
Indlela okwayenzakala ngayo ama-primaries le asiyithandanga ngoba thina emveni kokuvota kwethu sabona sokuphuma ama-ballot sokuwine uKagonya. Ukuthi wawina kanjani asizwisisi ngoba thina ayisiyo umuntu esimkhethile ayisiyo kahle kahle umuntu ebesimfuna.
Egcizelela kulokho omunye njalo oyisakamuzi seGoromonzi obangumunye wabatshengiselayo uGinias Garade uthe uPetronella Kagonya waqhelibezela ukunqoba umnumzana Ozo Kwanzura ngemva kokuba imigano eyayisetshenziswe ukubalela impumela yokhetho ingeniswe endlini yokubalela yaphuma isithi uKagonya nguye onqobileyo. Abanye njalo abanqotshwayo kulolu khetho ngumnumzana Christopher Mthwangwa ongumkhokheli wabalele bempi yenkululeko njalo engumcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMthwangwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuthi kajabule ngendlela ukhetho lophethwa ngayo eNothoni lapho ayekhankasela khona. Ubuye njalo wathi usabuthanisa ubufakazi bokuthi ukhetho kaluphathanga kuhle njalo kulobuqili obukhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bhebhe.